sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namhlanje
abantu kabagcize qhakala vele ngokuthi umkhuhlane lo weCOVID-19 uyabulala.
Kubhubhe abantu ababili ngecoronavirus izolo, okukhuphule inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo laya kumajumi amabili lasishiyangalombili.
Akula mhlangano obekhona eHarvest House wokukhetha abakhokheli. Laba kade bekwenza nje bekungamadlwane nje.
Kukhanya sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Douglas Monzora lonkosazana Thokozani Kuphe. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele ikhansili yaleli dolobho enkantolo zisithi zifuna ukuhlawulwa ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wesihudo obulale abantu abedlula ichumi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili njalo ngomkhuhlane we-coronavirus izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi omunye wabantu laba ubehlala kobulawayo, kuthi omunye ubehlala eHarare. Ukutshona kwababili laba kukhuphule inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe laya kumatshumi amabili lasishiyangalombili 28. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili ngabantu asebebhubhile abalitshumi lantathu, lilandelwa ngeleHarare lona eselilahlekelwe ngaba yisishiyagalolunye. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamachumi ayisishiyagalolunye. Abayisikhombisa ngabavele kwele South Africa, kuthi abangu 83 ngabathole umkhuhlane lo khonapha elizweni. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo kuleli laya kunkulungwane ezimbili ezilekhulu elilamatshumi amabili lane 2124. Asebephephile bangamakhulu amahlanu aletshumi 510. Sixoxe lomfundisi Angliston Spanda, yena othi uzulu kumele alandele iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane lo ngokugcweleyo.
Abantu bakithi eZimbabwe abalaleli. And into esuke ihluphe kakhulu ngapha ekhaya ukuthi emakhanda abantu kugcwele ipolitics ngichokotsho. Okokuthi lanxa uhulumende sithi yena abantu kabenzi lockdown, kuyasukuma abantu be-MD, be-opposition, be-MDC Alliance, labe-civil society, bathi yena uhulumende lo usicinde, uyasicindezela, usithathela amalungelo, sifuna ukuthi sibe lamalungelo ethu, sihambeni sitoyitoya. Abantu kabagcize qhakala vele ngokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 uyabulala. Abantu sibonile ezimfeni lapha behlangene. Sikhuluma kanje abantu babhizi bona laba abafowethu abanye abathi kutoyitoya. Mhla ka 31 sikhuluma kanje sosithandekile bangene emalokitshini silakula amavidiyo esiwabonayo behamba behlanganisa abantu kabagqoki mamaski babe beminyene bekhuluma ngokuthi bona sebejamukile uhulumende lo kumele akhitshwe. Umbuzo engisuka ngibe lawo ngokuthi bangabambi i-coronavirus le bazambamba yini u 31 July, njalo bazakwanisa yini ukuthi bakwenze khonoko abajonge ukuthi bakwenze bebaphumelele sibili bengabulalisanga abantu. Ngomunye umzekeliso khona okunye sibone abantu abavele goli besuka lezi dumbu bebuya lazo bezihlanganisela ama grocery sibona abantu omalayitha bequma labantu ngokho emthethweni abangathestwanga bezibuya labe bevele goli bazohlangana labantu ezabelweni esiko sesesaba kamanje ukuthi abantu bezimbabwe abantu bazafa baphele kanti njalo abanye bayenza imali ngakhona ukuwe beqoqa abantu besithi abantu kaba protest so izinto esihlangana lazo zenza kube nzima kakhulu ukuthi sile lomkhuhlane we-COVID-19
njengezinkonzo liyaxwayisa yini abantu ukuthi belandele isiqondiso ze-lockdown lokhu bebuthana yini abantu njalo likhonza njani
ezinkonzweni abanye siyalandela sibili besigcina iziqondiso ze-lockdown sifake izitulo abantu nga 2 meters apart ezinkonzweni sibe balutshwane usigeza izandla kodwa ke kuphinde phakathi kwethu futhi njengoba nishilo ukuthi abantu bezimbabwe abantu bekhala lapha abantu abalaleli kube khona still abanye abayenza inkani ungathi abakhuza bathi bona ingani kuzupho sebe singu 70
Lobe kungumfundisi Angliston Spanda ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 Ibandla leMDCT lithi luyize ukhetho olwenziwe iprovinsi yalo yeHarare iyona ekhethe umnumzana Douglas Monzora ukuthi abe nguye okhokhela leli bandla hathi unkosazana Thokozani Khuphe. Umakhuphe katholanga ngitsho levoti elilodwa kukhetho lolu oluqhutshelwe esigodlweni saleli bandla eHarvest House ngolwesithathu. Umnumzana Elias Mutsuri yena uthole amavoti angamatshumi amabili lantathu kwathi uMonzora wathola afika phose amakhulu amabili 189. Ukhetho olufanayo luza kwenziwa ngama-provinces wonke ebandla lapho azakhetha khona abantu afuna bancintise kusikhundla somkhokheli we-MDCT emhlanganweni we-Congress. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni uthi umbuthano owakhetha uMonzora lo awukho emthethweni ngakho kabayinanzi impumela yawo.
Hayi angicacise nje ngubeke ba akulamhlangano obekhona eHarvest House wokukhetha abakhokheli laba kade bekwenza nje bekungamadlwane nje uyabona abantwana mabedlala amatope ngabantu nje abagcwele ukudlala ngesikhathi esibi kakhulu uzokhumbula ukuthi ngiyenze i-press conference ngolwesibili ngatsho ukuthi iCongress ayisekho ngenxa ye-COVID sisaye ekhotho ukuthi ikhotho isichazele ukuthi senze kanjani manje akuntsheleke ukuthi sizothi sengikhulumile ukuthi iCongress ayisekho bese sibuya sihlalisa abantu ukuthi bakhethe
njengoba isikhathi esakhulunywa ngumthethwandaba ukubana uMakhuphe ebe esabambe isikhundla sokuba ngumkhokheli sekwedlule sekuhamba njani ebandleni lapha ngubani ongumkhokheli
Aya kulanto enjalo umsakazi umthethwandaba wakhuluma ukuthi constitution ithi umama uMakhuphe nguye ekthaya into engibona ukuthi sike kuphice uhlanganisa i-court yakushoyo ukuthi umama akavize i-Congress mangabe angasakwazanga ukuyibiza i-Congress kungela ndaba ukuthi izizathu ezenza ungayibiza i-Congress yiziphi ubaba ukomichi uzoyibiza leyo Congress uzokwazi ke ukuthi i-Congress ibibiziwe mhla ka 31 July kodwa kwehluleke ngezizathu bese ngizibekile into izizathu ze-COVID ngithe ngiqeda ukwenza leyo press ebusuku umongameli welizwe ubaba umnanga kwa wathi yena akasavumeli ukuthi abezopolitiki bahlangana so akukhathalekile ukuthi ubufisa kanjani ukuyenza leyo Congress ayiyenzeki ngenxa yeCovid kodwa hayi umama uMakhuphe usazivambile by the way isikhathi isiphiwe ikhotho ukuthi avize lo mhlangano esakhe saphela mhla ka 30 June kodwa kuzange kwatshintsha ukuthi aqhubeke eyilo ibamba lika mongameli.
Manje labo abathi bekulomhlangano bayenza ukhetho lizabathini?
Angichaze nje msakazi ngithi labo bazohlangana nokuqondiswa kwezigwegwe okomhlangano. Uchairman usebhalile vele incwadi echaza ngayo na lento ukuthi hayi uzothu kubona ukuthi laba abayiba abazithethi bawenzile lo mhlangano kuzobonwa ukuthi kuzothiwa ningabo ngoba phela khona lokhu nje ukuthi abiza abantu bababizele eHarvest House bazosibizela lengalo yomthetho.
Umnumzana Kaliphani Phukeni yisikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kusenjalo ibandla leli lithi seliqalisile ukusungula ingatsha ezintsha emadolobheni atshiyeneyo eMelika. Sixoxe lomgcini sihlalo walo eMelika umnumzana Denmoyo.
Kubalulekile ukuthi thina njengenkokheli ezikhona lapha eAmerika siphume sisabalale sikhulumisane labantu sihlangane nabo bakwazi ukuthi siyenza kanjani. So i-weekend le edlulileyo besise-Indiana e-Indianapolis lapho esihlangane khona la maZimbabweni amaningi kakhulu sathi ukubonisana lawo, then ngomgqibelo saba le meeting-ke lapho esishiye sifake khona i-interim structure ekhokhelwa ngu-interim chairman uLawrence Dube.
Siyazi ukuthi bakhona abathi lisebenza lezanu PF. Konale eIndiana balamukele njani abantu?
Samukelwe kahle kakhulu. Abantu abaningi bebele mibuzo eminingi kakhulu kodwa sishiye sicacisile ukumana iparty yethu iMDCT iqonde kuphi iya kuphi. So abaningi yes of course kule confusion ngokwenzakalayo leMDCA kodwa esikhathini esiningi sibona ukuthi ignorance yesuka ehluphe kakhulu ngoba abantu abaningi abakwazi ukuthi constitution yethu kahle kahle ithini ngodaba lolu indaba esifana nalezi. So sisiphendi isikhathi esiningi kakhulu lama groups amancane si-explaina kulaba abalemibuzo ukuthi i-constitution yethu isebenza kanjani and kwenzakale kanjani ukuthi i-supreme court igcine ibona ukubana umnumzana uChamisa wathatha umbuso wepharty ngendlela engayisiyo engavumele ngile constitution yethu. So sithola ukuthi after sis explainile abantu abaningi baqala ukuunderstand.
Umnumzana Denmoyo ngomgcini sihlalo weMDCT eMelika. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele umasipala waleli dolobho eMthethwandaba zifuna inhlawulo ngemva kokuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo ogulise inkulungwane zabantu elokitshini leli njalo wabulala abedlula itshumi. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isifikise amaphepha enkantolo lapho edinga khona imvumo yokuthi imangalele umasipala phezu kwalolu daba ukuze ahlawule izakhamizi. Amanzi ayephuma empompini engcolile abikwa eyiwo abangela lomkhuhlane. Kolunye njalo udaba olufanayo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association layo isikhweze amaphepha eMthethwandaba iphikisa isinqumo sikahulumende esokuntshintsha amabizo ezitalada zakuleli dolobho. Phansi kohlelo lukahulumende u-9th Avenue kumele abizwe ngoSimon Muzenda Avenue kuthi u-6th Avenue Extension kumele abizwe ngo-Emerson Dambudzo Mnangagwa Way. U-12th Avenue yena uba ngoJoseph Msika Avenue. Isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi uZulu wakoBulawayo nguye omele azikhethele amabizo ezitalada hathi ukukhethelwa nguhulumende.
Uchapter 14 wesisekelo sombuso ukubeka kucace ukuthi idevolution kuyini. Sibese sikhangela futhi eBurn Councils Act la ikubeka kucace ukuthi kwenziwa njani nxa kuzabizwa izitalada ngamabizo amatsha kumbe kuzaba lezinye izitalada ezintsha ezanikwa amabizo. Ngokunjalo ke thina njengabahlali bakobulawayo kumele siphatheke ekubuyeni lamabizo lawo kumbe ukuthi amabizo lawo abe khona yiwa zasebenza ezitaladeni zethu. Singeke phela sikuvumele ukuthi abanye abantu bathi nxa sebethe bahlala phansi bakuvuma ukuthi izitalada lezi zizabizwa zithiwe yilokhu lalokhu kumbe amabizo lawa lalawa, kube sokusiba labanye abantu instead yokuthi ba-approve babe yibo futhi ababuya lamanye amabizo olunye uluhlu lwamabizo lu-opposa lana amabizo abe sevunyelweni singobulawayo. Sinje singobulawayo silabantu esifuna ukuthi babe le mgwaqo leyana, silabantu abanjengabo babudabengwa onikita mangena uQueen Lozi K ubukhokheli nje sike saba labo esigabeni akumele sibukhumbule ngokugcweleyo. Njalo siyasho ukuthi ama avenues kahlale njalo, first avenue, second avenue, kuze kube lula yikho esikufunayo njengabahlali. So sifuna kuphathwe ngaleyo ndlela, nothi ukuthi kubuye omunye umuntu mbe kubuye abanye abantu sebevela khonale kathana bafike bese thulele uluhlu esingalufuniyo. So sifuna kuphathwe ngendlela efunwa yithi thina njengabahlali bakobulawayo, njengezakhamizi zakobulawayo abayithi abantu abahlala kuleyo ndawo, ukuthi nxa sidlule esitaladini esithize sibe lentshukuntshu yokuhamba ngalezo sitalada sikhangele ukuthi ibizo leli yithi esalifisayo, ilibizwa ngalelo gama ngoba yithi esakuthandayo lokho.
Likhangelela ukuthi lungene nini emthethwandaba?
Esikukhangelelo ukuthi udaba lungahlali isikhathi eside. Ungabona sokusedlula 2 weeks ungazange ukukhunywa ngalolu daba, singeke sithabe kakhulu ngoba uyakunanzelela ukuthi indaba le yindaba esegudwini. Ora edaba yamantu sebethe bahlala phansi banika izitalada amagama thine singawafuniyo njengobulawayo. So ngokunjalo ke sifuna kube ludaba oluphathwa masinyazana ukwenza ukuthi abantu bakobulawayo bakhwabithe. Nxa sikhuluma ngedemocracy, sikhuluma ngenkululeko, sikhuluma ngokuthi izabelo ziziphathela amandla idevolution, sifisa ukuthi abantu nxa behambe endaweni yabo bahambe ngokukhululeka bebona amabizo abafisayo. Ngakho ke sifisa ukuthi ube ludaba oluphathwa masinyane kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association. Ubikwa uqhubeka usiba mubi ngamandla ezibhedlela ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabongi bekhala ngeholo eliphansi. Odokotela labo bathi bazakhalala umsebenzi ngeviki ezayo ngesizathu esifanayo. Bathi njalo uhulumende kumele ababhadale ngedola leMelika. Abongi bona sebefikise inyanga bengayi emsebenzini, njalo bathi uhulumende ukhanya engela sifiso sokulungisisa izikhalazo zabo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kumele abhadale izisebenzi ngedola leMelika ngoba elakulelika liselahlonzi.
Kizo zonke izisebenzi, kungaba izisebenzi zikahulumende, kungaba izisebenzi zama-parastatals, kungaba izisebenzi ku-private sector, izisebenzi zonke nje siya zixwayisa ukuthi lingaze lavuma phela ukuthi linikwe imali elingasoze liyisebenzise, imali engasoze ilincede. Akusimangalisi ke nxa kuyikuthi sizabona kunyanga ezilandelayo sizabona amadokotela njalo lamanesi labanye ku-private sector sebengena emgwaqweni kumbe bengena ezitaradeni kumbe besala imisebenzi. Akusimangalisi ngokuthi yikho esibakhuthazayo, sibakhuthaza nje ngokuphuma kwelanga ngokutshona kwelanga ukuthi lizilwele lodwa, akula muntu ozalinceda, akula parlamente ezalinceda, akula bani wena ozalinceda. Yini izisebenzi okufanele izincede lizilwela ilungelo lenu. Imali kayiphume loba bayafuna loba kabafuni abaqhatshi, kabayibhadale leyo mali esiyitshoyo.
Kulodaba lwezigidi lezigidi zemali eyasetshenziswa phansi kohlelo lwe-farm mechanization program ukuthengela abalimi okokulimisa abangasayibuyiselanga leyo mali. Zithini izisebenzi ngalolu daba?
izisebenzi eziningi ungani okwamanje bathi kungangcono uhulumende wezano arizayine. Uhulumende sibili nguye iproblem enkulu ngokuthi nxa ezavumela ukuthi isikwelede sebhanga elikhulu liphanyekwe phezu kwabayanga abantu bedubeka kangaka, kungangcono phela yena uhulumende lo asuke. Into ekhulunywa esizwa iphuma ku zisebenzi eziningi ukuthi kunganani uhulumende lowo akhitshwe nxa engafuni ukurizayina ke uhulumende yedwa, akuzame indlela yokuthi uhulumende lo awiselwe phansi ngokuthi asohulumende singathi engakha nxa sibona imali engaka inganikwa abantu nje manyana kungalale phepha elichoyo ukuthi lezo zinto zizabanjwa ngayiphi indlela. Asikwazi okwamanje ukuthi labo bantu lezo zinto zange bezithengisele abanye yini, bafaka imali ezikhwameni, akucacanga konke lokhu.
Umnumzana Japheth Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimu live ithi umahluli omkhulu umnumzana Luke Malava sesule umlayo asanda kuwethula obusithi abahluleli bemithethwandaba kumele batshengise abakhulu babo izinqumo zamacala abayabe bewathetha bengakazethuli. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba iyunivesithi yeNasti kobulawayo isivaliwe kulandela impiko ethi kulomfundi ongaba ebanjwe umkhuhlane we-coronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani. Angibingelele ku-Studio 7. Ngicela nje ungazisho igama, kodwa ngokuzalwa ngizalwa enkayi. Elo ngazisho igama ku-Studio 7. Siyakhala kakhulu, siyakhala kakhulu ngabafowethu laba esibazwayo ukuthi bayabaleka mabevalele bethola abantu bane-corona. Bebaleke befike emakhaya, bafike bayithelele abantwana emakhaya. Okunye asebenziseni ingqondo bafowethu, asebenziseni ingqondo bafowethu nabodadewethu. Siye kukubulala imphefumulo enganacala. Ngoba nawe uyitholile nje le corona, hayi ukuthi uthole ngokunecala, kuyisifo esikhona. Bekezela lapho khona kuze iphele, mayiphela leyo corona uphume su-right uhambe uyobona abantwana ekhaya noma uyobona abazali ekhaya. Hayi lokho okwenzekayo ukuthi abafowethu baphuma la be-bedbridge bayabaleka befike emakhaya, befike befake i-corona emakhaya. Eyi, bakithi asiyekeli lento leyo ngoba sizobulala isizwe sisiqede. Izibhedlela zethu azinamithi bakithi, i-corona futhi ingakalapheki kanje, sizobulala isizwe sisiqede. Ngiyabonga.
Zalo phefu Rome isiqalile manje ukuthi vayela abantu ezindlini enza kanjani, vayela abantu ezindlini lanto lana into engeke isebenze leya, into engeke isebenze. I-coronavirus ayisikuthi nomuntu, ayisiyo ye-government, akusiyani umkhuhlane, ngumkhuhlane nje loyana. Awuboni ukwenzela i-example noma e-America ngingakwazi mina. E-America bekubona ukuthi i-coronavirus injani, kodwa abantu bavunyelwe ukuthi bazenzele into abayifunayo. Bazenzele into abayifunayo, abantu kufuneka bazenzele into eyifunayo. Umkhuhlane awuzange uqalwe i-coronavirus. Laphana just nje ukuthi eZimbabwe sokuthethwa ukuthi i-coronavirus sokuyinto yokuranwa ipolitiki. Izanu PF sicasha ngomunwe nangaphi iqhubeka isehluleka. Manje yehluleka izanu PF ivala ngokuthi kune-coronavirus. Coronavirus ayingimela ngizanu PF ivale ngayo. Izanu PF into ekhona kufuneka yona isuke. Manje isisita abantu bahlale ezindlini, bazohlala kanjani abantu ezindlini benganakudla? Bazahlala kanjani abantu ezindlini kunganamsebenzi, kunganamanzi, kunganana, kunampuphu, kufuneka i-rail kwelayino lezimpuphu? Bazohlala kanjani? Bazodlana abantu, bazodlana babesithi abantu bahlele ezindlini. So izanu PF le nto iyenzayo yona izilimazayo yona, ngoba umnotho welizwe uzoqhubeka usiba mubi, kanti abantu bazokhalela kuyo kakhulu kube bona bayekela abantu bazinzele into abayifunayo bakhuthaze nje ukuthi abantu bahambe emgwaqweni kuphela bafaka ama mask bangahambi bengafaka ngama mask abantu bayisanitize mawuhambu njalo njalo nje abantu bageze izandla ukuphela kube yimfundiso kuphela nje akho lokho sikubona lapha eSouth Africa mina ngambona abanye abantu uzothiwa ubana ukuthi angahambi ubana engenzi njalo abantu bazikhambela bazenzela into yabo abayifunayo baziphilela nje kahle abantu akunamuntu othuthu uzothi uvayelwe endlini akanakudla akanani wonke umuntu uyaziphandela ende futhi abeSouth Africa bayahola abantwana bayahola abantu abadala bayahola manje izinto phela kuzothiwa abantu bahlala ezindlini ukuthi bazodlani
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umtshutshisi wakweleSudani uthi sebethole ingcwaba elilamathambo abantu abangamatshumi amabili lasishiyangalombili abanakanelwa ukuthi ngamasotsha abulawa ngumnumzana Omar al-Bashir esangumongameli ngo-1990 ngemva kokuzama ukugenqula uhulumende wakhe. Umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena wazise izolo ukuthi uhulumende usevale njalo izikolo kusukela ngomvulo mhla ka-27 kuze kuyefika mhla ka-24 ngenyanga ezayo ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebanjwe ngomkhuhlane we-coronavirus likhwelile izolo laya ngale kwezigidi ezine 4.1 million. Asebefile bona sebengu 147,000. Ugatsha olukhangelane lokuvimba imikhuhlane etshiyeneyo kuleli lizwe olweCenter for Disease Prevention and Control luthi kusiyafika mhla ka-15 ngenyanga ezayo kungaba sokufika abantu abangu-173,000. Imbiko le iza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi umbuthano webandla lakhe lama-Republicans okumkhetha ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lukamongameli oluzayo owe-convention awuseyikwenziwa abantu bebuthene. Kodwa uTrump uthi ufuna izikolo lamabhizimusi kuvulwe. Kepha abanye kabavumelani laye. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu ohlala kweleBhilitane umnumzana Difa Dube.
Uhulumende laye uyafuna ukuthi umkholomi ungaze ugcine udilikile, izinto zingagcina zijabalala kakhulu ngendlela ezagcina sesenza ukuthi ukudilika kweikholomi ugcine kuthatha ilizwe mhlawumbe eminye iminyaka mhlawumbe engu-10 ukuthi ilizwe lize libuyele endleleni elalilo ngakhona. Kodwa njalo ngokufanayo futhi abantu nxa bengahamba uhulumende engathatha abafaka engozini, kusasa abanye sebengavuka besuwa i-government kusasa beyisuwa ukuthi yavumela isimo sokuthi abantu babesengozini abantu bagcina bejona ngento efaluthi ngabe uthi ayavikelwa. So into leyi inzima kakhulu baba uNkomo, njalo yi-decision enzima ukuthi engekho lula. Yingakho ubona kusiba lokungazwisisani kahle phakathi kwababusi noma engingathi phakathi kwabakhokheli balawo mazwe awaseNgilandi naseMelika. Kodwa ke yinto engithemba ukuthi kuzafika isombululo. Okuqakathekile kakhulu bona ngabe uthi abayaqina kakhulu baba uNkomo ukuthi ngabe kuthiwa kuyatholakala ikhambi lokuthi kulashwe lomkhuhlane ukuthi uphele. Yindlela kuphela engenza ukuthi impilo iqhubekele phambili. Umkholomi la uqhubekele phambili, le mpilo zabantu ziqhubekele phambili, konke kube kuqhubekele phambili ngokuphephileyo.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. kubhubhe abantu ababili nge-coronavirus izolo okukhweze inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumachumi amabili lasishiyangalombili 28. Kukhanya sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-MDCT phakathi kwabasekeli bakamnumzana Douglas Monzora labakankosazana Thokozani Khuphe. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele ikhansili yaleli dolobho emthethwandaba zifuna ukuhlawulwa phezu kokuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo obulale abantu abedlula ichumi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.